Soko isika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olambulela kuStudio 7 yesonto mhlaka 18 kuNhlolanja 2024 ngoKhefu Dube. Endabeni zethu lamhlanje. Abokuchelele sesisi eliphansi kokukhokelwa ngumnumzana Jameson Timba bathi uyangisa ukukhethwa kukamnumzana Washman Ncube lomnumzana Tindayipiti ukuba bakhokele ibandla leli.
Lake labona iloja elixotha ulandlord endlini ukuthi uyathusula iloja usufike waloja kumbe wahlala kumbe okwemamansi usufuna ukuthi usuthathela umastanda indawo yakhe, ungeke kwenzakala khonoko.
Wawucele likamnumzana Sengezojabangu wawala lokhu ukuthi sokukhethwe ababili laba kanye lo-Linet Karenye Kakonye.
Sikhangele okokuqala umkhuhlane wekholera lowo okwenza idolobho lakoBulawayo, sibe lohlelo lona lolo lokuthi kasikhipheni-ke labo abathengisa ngokungekho emthethweni ezindaweni ezingavunyelwanga i-City Council.
Ikazili yakoBulawayo ithi izasusa abantu kusasa abathenga bethengisa impahla emgwaqweni ibahambise endaweni esemthethweni. Sanethulela izambatsha nezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye sizozizwa kulo msakazo. Abakucelele sisisi eliphansi kwelikhokhelwa ngumnumzana Jameson Timba bathi uyangisa ukukhethwa kukamnumzana Washman Ncube lomnumzana Tindayipiti ukuba bakhokele ibandla leli. Kodwa abakucelele likamnumzana Sengezojabangu bakwala lokhu ibandla le-CCC libike izolo ukuba selikhethe ababili laba kanye nonkosikazi Linet Karenye Kore ukuba bakhokele ibandla leli benikana amathuba. Umnumzana Bhasha Sibanda okucele leli uvumelana lokwenzakala kubandla leli elikaThimba hathi icele likaJabangu.
Okubalulekileyo okumqoka okuyinqaba yenqobo okufanisa abantu bakithi bakuzwisise yikuthi ibandla le-CCC nxa sikhuluma nge-highest decision making body, umzimba ophakemeyo othatha izinqumo kuthiwa yi-Citizens National Assembly, ungananzelela ibandla le-CCC lisungulwa yiyo i-CNA eyayithatha izinqumo, eyayivumelana, eyayihleli balisa ukuthi khathesi kuhamba njani, khathesi kume njani, khathesi izinto zithini. So lokho okunye okukhulunywa ngabanye okungaphandle kwe-CNA hayi ngamaphupho nje, zinganekwane, yinto yabantu abahlezi ngaphansi kwesihlahla nje befisa anti uyazi ukuthi kupolitics omunye uyayihlangesi yale nje kuphela.
Umnumzana Bhasha Sibanda ucele le-CCC elikhokhelwa umnumzana Jameson Timba, kodwa umnumzana Sengezojabangu uthi laba ngabantu abangaqedakaliyo.
Yiwo phela esasikhuluma ngabo sithi amasela agombolozele uprezidenti lizawabona. Yibo bona abantu esasikhuluma ngabo bale constitution yabo, bazamile ukujonja iparty baya ecourt behluleka, bazama ukubhala izincwadi behluleka, kathesi sebeza kwala njani vele ukuthi lezi zinkokheli ze-CCC bona yibo abangasonkokheli ze-CCC ngani ngoba bahamba ecourt bayatshengisa ubufakazi ukuthi sebele constitution yabo, sebengeyinye into, sebengeyinye inyamazana ephefumula ukuphefumula okungayisikho okwenhlanganiso yethu.
Ye, kodwa bayakhuluma sibe kubela phambili esithi khonokho kulingakwenza kube ngakho balixotsha ku-CCC kambe kwenzakala khonokho.
Lake labona iloja elixotha ulandlord endlini ukuthi uyathusula iloja usufike waloja kumbe wahlala kumbe okwemamansi usufuna ukuthi usuthathela umastanda indawo yakhe, ungeke kwenzakala khonokho. Into abakhuluma ngayo ifanana lokuthi ilanga lingawa liwele phansi lidliwe zinyoni kumbe lidliwe zinkukhu, into engasoke yafayenzakala. Iphathi yibo abantu abafuna ukusikisela emuva abalokhe befuna ukubona izanu PF iqhubeka ibusa ibandezela abantu izanu PF iqhubeka ibulala i-economy bona babebhizi belokhe bekhonkotha okungapheliyo ekubi ukuthi ngicine ngisebenzisa amazwi anjalo ngenxa yokuthi ngabantu ababisela uZulu emuva ekanti ke bekwazi iqiniso ukuthi uPresident Nelson Chamisa ube ngayisiyo yedwa kunhlanganiso ube lamabo mangameli ade bemsekela uProfessor Welshman Ncube uTendai Biti umama uMaigore yinto eyaziwa ngumhlaba wonke bona bodwa yibo kuphela abaright yibo kuphela abangakufuniyo khonoko uyabe ungumuntu onjani uphila ku organization ukuthi you are the only one othi kumele kulandelwe wena nxa into enye isenzwa ngomunye umuntu isimbi kayise into eqondileyo
yebantu wena ngohambisa ibandla kuzana
angizange ngihambise ibandla kuzano bona mhlawumbe yibo abafuna ukusebenza lezano because kulomuntu ongathi nxa upresident esebalekile siyakwazi izizathu zokubaleka kukapresident ukuthi kuyini and zizimgceke lezo zizathu zokubaleka kukapresident akula muntu onganika ade lokho ekhuluma esithi election izabuya ngoJune abe sengumuntu osebalekile umuntu ade ekhuluma esithi isadaki yabuya ngoJune sekwenza ama fresh elections zukuzuku usethwele ibhatshi lakhe usebalekile izizathu zakhona zonke lezo siyazazi so laba ngabantu asebefuna ukumisa inhlanganiso ukuthi iqhubekele yephambili abantu bezimbabwe babe le alternative lapha bazaba lo mthunzi wabo ukuthi baphikisane lezano PF abakufuni khonoko ngoba bayakwazi ukuthi uWelshman Ncube umhlaba wonke uyamhlonipha ilizwe lonke liyamhlonipha iregion iyamhlonipha so is Tendai Biti
umnumzana Sengezo Jabavu ngozithi ungunobhala jikelele welinye icele le-CCC bexoxa le-Studio 7 ekoBulawayo
uhlelo lwe-live talk ngomvulo mhlaka 19 ngo-8 pm sizabe sixoxa ngokuqatheka kokulima izilimo ezivuthwa masinya loba kungelazulu elaneleyo njengalonyaka ezifana lenyawuthi lamabele sikhuluma nje izimbabwe ibhekane lendlala embi njalo abantu abafika izigidiphose ezintathu 2.7 million badinga usizo lokudla kambe ingaqedwa njani indlala ngalesi sikhathi sokuguquka komkhathi lithiye indlebe ngomvulo lizwe sixoxa lengcwethi kwezokulima ezigoqela usiphicamfundo Thafazwa Mabhawudi osebenza lesikolo se-London School of Tropical Medicine yena owaxwayisisa kabanzi ngalolu daba njalo waloba ugwalo olule nkuthazo kubalimi
ikansili yakoBulawayo ithi izasusa abantu kusasa abathenga bethengisa impahla emgwaqweni ibahambise endaweni ezisemthethweni lokhu kwenzakala ngesikhathi kulabanye njalo abasuswa emadolobheni athiyeneyo sixoxe ngodaba lolu lomsekeli kameya wakoBulawayo umnumzana Edwin Ndlovu
Njengedolobho lakoBulawayo sikhangele okokuqala umkhuhlane wekholera lowo osumemetheke kakhulu elizweni okhona njalo kumazwekazi esadik bese sikhangela njalo lokungcola okwenza idolobho lakoBulawayo sibe lohlelo lona lolu lokuthi kasikhipheni-ke labo abathengisa ngokungekho emthethweni ezindaweni ezingavunyelwanga i-city council bese sikhipha njalo nalaba bemthova bemshikashika abathwalelwe ezindaweni okungavunyelwananga i-city council luhlelo-ke esiphakathi kwalo-ke sesibaphile-ke esingathi inothisi ukuthi basuke kulezo ndawo ngoba nxa bengasukanga-ke ikhansili-ke isizayenze kokubakhipha-ke ukuthi basuke kulezo ndawo laba abathengisayo kakhulu ku-50 avenue savumelana-ke laba abakhokhelayo abakhangela-ke inhlanganiso zalaba abathengisayo ama-vendors ukuthi nxa bephuma-ke kuzasala kulungiswa kuhlanzwa indawo kudwetshwe imizila bese kusithi inani elithile lizaphenduka lizothengisa njalo khona lapho ngoba sananzelela ukuthi ubuningi babo abanye kayisibo abantu bakobulawayo ngabantu ababuya bezothengisa ebusuku balale ezitaladeni bengcolisa ngoba bengela zambuzi bavuke beqhubeka bethengisa nxa abakuthengisayo kungaphela sebebuyela ezindaweni abavela kizo yikho sananzelela-ke ukuthi bakhona abanjalo yikho sithela ababakhokhela-ke inhlanganiso zama-vendors ke babuye lama-registers abo sibekwazi ukuthi lowo ngowabo lowo ngwalapha kobulawayo nxa sokulungisiwe-ke kwadethwa imizila-ke bazabiselwa-ke bathengise sokuyinto esemthethweni le mali abayibhadalayo sithathwa ngucouncil
ye kodwa-ke siyabona likwenze khonokulu abanye vele bangasoze bethole indawo lezi ngoba ningi kakhulu phela bakuya ngaphi
hayi kakho ngasoze athole indawo sizazama njengedolobho ukuthi sifone ukuthi abantu bathole izindawo zokuthengisela okunye sikwenzayo silohlelo lokuthi centralize phela kungathengiswa edolobheni kuphela i-CBD sile mkambo esizayivula enkulumani complex entumbani complex kizo zonke nje izindawo zemalokishini abanye baza kuyathengisa kuzona lezo ndawo abanye ke bazasala bethengisa edolobheni kodwa konke lokho lamabizo alaba bazathengisela endaweni ezithile sezawaphiwa zinkokheli zenhlanganiso yabona laba abathengisayo
yezizwile ukuthi kumele basuke namhla kodwa-ke bangela ukusuka kuze kube kusasa liyabenzani
asizawakhipha
njani
kulidolobho lihlanzeke
liyabakhipha njani
asizawakhipha nje kuhle izawakhipha kuhle nje kodwa-ke asifuni ukuthi sifike khonapho yikho sikhulumisane lenhlanganiso-ke ezibakhokhelayo ukuthi-ke zibazise ukuthi basuke njalo kasithembi ukuthi ukhona ozakwala ngoba abakhokheli babo hhayi bakhanya bavuma ukuthi sebekhulumisene njalo sebebhalile amagama alabo abafisa ukuthi bathole indawo mase kuhlanziwe kwalungiswa
lo ngumsekeli kameya wakobulawayo umnumzana Edwin Ndlovu obexoxa lesitudio 7 ekobulawayo asizwe njalo unkosikazi Deborah Mgasa ukuhlanganisa yobulawayo Vendors and Traders Association
sithanda ukubonga i-City Council kanye lohulumende kanye le-local government esithe yavuma ukuthi kuvule u-5 avenue simsebenzise njengathi thina esizisebenzayo sihlangene njenge-informal sector working group yakobulawayo ama-association athiyeneyo savumelana ukuthi i-City Council isidwebile ama-base so ngemande kusasa nje kuvukayo kungatholakali umuntu emgwaqweni esebenza ukwenza ukuthi sivulele i-City Council iqalise ukusebenza isidwebile bedweba njalo ama-base thina ngapha njengezinhlanganiso njenge-informal sector silama-list ethu esahlanganisileyo sisebenzelana kanye le-council esizabe sesiqalisa ukuthi si-allocate abantu lapho abazabe bethengisela khona ezindaweni ngezindawo ezithiyeneyo silo-5 avenue sibe sesiba lo-Bactus lapho kuzabe kusetshenzelwa khona up to lobhengula so siyaxwayisa sike sasingena emgwaqweni sihlanganelana namapholisa kanye le-City Council sixwayisa ama-members ethu onke asemgwaqweni ukuthi ngumvulo bengathengisi kuze kumelele iviki iphele i-City Council isebenze bengeniswe ngokusemthethweni bonke esibatshelile bonke labathengisa emavrandeni
laba-ke akade sebegcwele idolobho lonke bakuya ngaphi
abanye kade sebegijima lapho kule mali khona edrobheni kuma-CBDs besiyathengisela khona kodwa belezindawo zabo so labo sibatshelile njalo siyaqonqosela njalo ukuthi buyelanini ezindaweni zenu abade lithengisela khona bakhona ade abakosokusile abalamalayisensi akosokusile bakhona abentumbane bakhona abanye abalamalayisensi kwezinye indawo kodwa ade sebeminyene lapho kungavunyelwa khona so siyacela sicelisisa ukuthi ngababuyele ezindaweni zabo bethengisela kuze sibone kuhleleke kubonakale abangelandawo yiba bazafakwa njalo ekufakweni kwabo kulabantu vele ababevele bethengisa khona phana emakethi yibe sizaqala ukubanika sincediswa yi-City Council i-database khona so abangakarejisti kuvuliwe e-Dagmo office ekuBus Street duzane legodini laphana ukuthi begijime beyibhalisa ukuze bebe ku-waiting list njalo le godini sokwavulwa bakhona labo abangena khona exercises being done yokuthi abantu beverifywe bengene bethengise so siloyisa ukuthi sibe lobulawayo omuhle obulawayo clean obulawayo ozasinika isanity e-right sinanzelela ukuthi sine-cholera kulezi nsuku sihle siyivimbe masinyane kubulawayo kade ingakabhahli kangako so sizama ukuvala sikline ubulawayo yethu buyele kube ngubulawayo nalwana wama-kings and queens singananzelela ama-kings and queens abantu abahlala besimati so that sifuna ukuthi sihlale sismati
Nkosikazi Deborah Mkasa, okuhlanganiswa yeBulawayo Vendors and Traders Association. Sikhulukela ekoBulawayo. Siyamangena kusigaba esilandelayo sike sikhangele sivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Kusanda kwenziwa umhlangano we-African Union Summit kule Ethiopia, lapho inkokheli yamazwe ezwekazi le-Afrika ekhale ngesikhudumezi se-El Nino abathi zaletha indlala emangalisayo. Ele Israel lokhu lihlasela eGaza loba amazwe amaningi esithi kumele kumiswe impile esibulalise abantu abaningi. Yes, singathi-ke ezamasiko zizalilethela ngeviki ezayo sike sizwe kwamanje okuphathelane lezokholo lwesiKristu.
Siyahlangana zihlobo ezithandekayo kuhlelo vuselela umoya. Igama nguNtungamile Nkomo. Namhlanje silomfundisi Thandeko Zintimkandla. Usiphatheleni mfundisi.
Sibingelelani njengoba sihlangana zihlobo zenkosi ezithandekileyo. Ngolunjalo usuku lapho kumele sivuselelane emoyeni ngenxa yokuthi-ke imoya yethu iyadinga iyaswela izinto eziningi. Namhlanje-ke sizavuselelana ngokuzwa ilizwi ngokubhala kukaLuka isahluko sesificaminembili esesiyangalombili indima yamashumi amabili nantathu siye kuma endimeni yamashumi amabili lane uLuka isahluko sika-8 ivesi ngu-23 lo-24 kufundeka kanje. Uthe besahamba ngomkhumbi walala ubuthongo kwehlela ke isivunguvungu somoya elwandle bagcwala amanzi baba sengozini. Verse 24, base besundela bamvusa bathi, Nkosi, Nkosi, safa. Wavuka ke wakhuza umoya nokugubha kwamanzi wanqamuka kwathula kwathi thu. Zihlobo zenkosi ezithandekileyo, lapha uJesu uhamba labafundi bakhe bagade umkhumbi kumbe isikebhe beselwandle. Kwase kukhanya ukuthi uJesu mhlawumbe wayekhathele njengoba naye wayelakho ukuba ngumuntu njengathi wasejumeka walala. Lele kunjalo-ke kuthiwa khonapho-ke kwase kusehla kwaqhamuka isivunguvungu somoya isiphepho esesabekayo khonapho elwandle. Abantu basebezibona isikebhe sesigcwala amanzi sebesengozini. Ilizwi emfuna silikhangelele elithi kuverse 24, Nkosi, Nkosi, safa. Nxa umuntu ozelwe ngowesifazane esahamba emhlabeni kulezikhathi lapha azizwa khona eyedwa ngenxa yobunzima ayabe ehlangane lapho. Umuntu ngamunye ngamunye ulezikhathi lapha athi kambe ngizaphuma ngizasila ngizasinda kulokho okungehleleyo kambe. Bathi abafundi basebememeza bathi, Nkosi, Nkosi, safa. Lapha-ke ngithanda ukuthi singakafiki kulaba abaningi sikhangele ukuthi kambe ngamunye ngamunye wabafundi labo wathini. Omunye wazibona esengasekho ongasefile, wabona etshiya konke ayelakho ngenxa yezigigaba lezi ezazibhekane lapho. Nxa sihamba emhlabeni sisaphila sifana labantu abakulowo mkhumbi ozahlangana lezivunguvungu leziphepho zempilo. Impilo le bathandekayo kayilula, kayilula kwabaningi abantu lalaba abathi bahleli kahle. Sikhona isikhathi somzwangedwa, isikhathi sokuthi umuntu azihlole eyedwa kungela muntu angakhuluma laye, kodwa azizwe esengozini impilo yakhe isicwila emanzini. Izivunguvungu lezi zingabe zisukela egumeni, zisukela emsebenzini, zisukela ekuhlaleni nje lapha umuntu ahlezi khona. Izivunguvungu zingaba khona phakathi komunye lomunye lapha esihleli ngakhona abomndeni. Nxa sekunjalo uyamemeza lo umemeza kodwa laba babehlakaniphile bathi inkosi inkosi safa uJesu ke wakhuza umoya wathula wathi tu nxa usucwila ebunzimeni phari kwakho konke lokho kuyabe kuhanqile udinga umphefumulo wakho khala uNkulunkulu uzakuzwa uzakumisela lezo ziphepho inkosi belathi zonke amen.
Lolo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Sintimkandla. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami untungamili Nkomo.
Siyabonga kakhulu untungamili Nkomo. Sike sizwe ezabatsha.
Siyalambulela kusigaba sabatsha. Igama lami nguTabo Kancube. Namuhla sixoxa nomnumzana Christopher Fundiwa oyisifundi ekolitshini yeNational University of Science and Technology NUST eGobulawayo njalo elwela amalungelo ezifundi.
Indlu ihlangana lazo nje abafundi kwele Zimbabwe. Sibalela izikolo phose zonke nje eseZimbabwe. Sibalela OMSU, UZ, Harare Poly, Bulawayo Poly, Mutare Poly, NUST, zonke nje izikolo ziyafana. Indubo esihlangana lazo ziyafana. Udubo olukhulu kakhulu kula wonke ludubo lwe-fees. Kunje so abazali bethu abaningi bahola i-RTGS. Abanye bahola RTGS le-USD. Para abaningi balutshwane kakhulu abahola i-USD yodwa. Kodwa nje kunjalo still. Izikolo lezi zibuya zithi zona zifuna ukubhadalisa i-USD yodwa. Abanye bayatshintsha bethi bafuna 60% USD, 40% RTGS. Kodwa nxa sikhanyele i-percentage yangkhona, intengo yangkhona lokhu iyabe lokhu iphezulu kakhulu. Sikhanyela le nhlawulo ephiwa abazali bethu. So lolu ludubo olukhulu kakhulu, yilo nje esihlangana lalo kakhulu.
Kuyini obona sengathi kufanele kwenziwe ukuze kuqedwe indubo lezi? Yiziphi izinto ezingenza ukuthi indubo lezi zibe ziqedwe?
Into okumele ilungiswe nje kuphela eZimbabwe njengabafundi. Sicela ukuthi njengoba izikole lezi nqazi zithi zona ziyacharge i-fees yokufunda, kumele bekhayele isimo selizwe. Ngoba kunje abantu abaningi bahola imali ezincane. Ungabuza ukuthi indawo ehola imali ezincane uzakuthiwa isimo selizwe. Kodwa nxa sebecharge bona i-fees abasakhayeli isimo selizwe lesi. Abasakhanyeli ukuthi bangaki ama-students akwanisa uku-afforda lokhu. Uyakubona. Abasakhanyeli ukuthi bangaki ama-students akwanisa ukuthi athi esebenza ngaphezu bhadalele i-fees. Balutshwane kakhulu. Kungenxa yesimo selizwe lesi. So sithi thina i-fees yethu echajiwa ezikole le. Ingakhompeywa le fees eyayibhadalwa ngo-2013-2014. That was a different time. So kuyamele ubhalanse ke i-fees ebhadalwayo le mali esihola abantu kumele uhambelane. Acho ukuthi intengo yokubhadala i-fees iye 3 times isalary yomzali. Hayi, awuhambelani ngisho.
Abanye bathi ekumeleni izifundi ligcina selingena kwezepolitiki, lina lithini ngalokho?
Njengabameli babafundi, thina esayise ukulwisa kuphela ngamalungelo abafundi. Asikaze sithi thina siyangena kwezepolitiki zelizwe. Ngoba akusekeli sifico sikhuluma ngama-national elections. Loba sikhuluma ngokwe government hatch okusiyabe sihluphana lakho kuphela abakhokheli bama institution la awe tertiary education. Ngakho ke kwezelizwe hayi thina singeni as Zimbabwe National Students Union.
Sikhangela umsebenzi elwenzayo lowo okumela izifundi, kulethemba na ukuthi izinto zingalungela izifundi phambili?
Ithemba likhona sibili, ithemba silalo. Kungasithemba ngaba sizami lokuzama. Njengoba sizama ukulisa izinkinga lezi one by one, la makhosi lawo kwezinye izikhathi ethatha isayidi lethu kutshengisa ukuthi ayi, you are on the right track. Ngelilanga nje kuzalunga, ithemba likhona sibini.
Sibone lisiya emadala wezomthethandaba lahambisa njalo i-petition likhuluma ngodaba lokubhadalwa kwemali zesikolo ngama-US dollars kuphela. Kuke kwaba le mpumela
eHarare Poly lapho ke singqobile sibili ipetition ethi sayihambisa ecourt basivumela ukuthi hayi ama students they are in the right, the institution cannot charge exclusively in USD. Ngakho hayi lapho singqobile sibili impela.
Kusigaba sabatsha namuhla besixoxa nomnumzana Christopher Fundirwa oyisifundi ecollegini leNational University of Science and Technology NUST koBulawayo njalo emela amalungelo ezifundi. Asihlanganeni ngesikhathi esifanayo ngeviki ezayo. Olivalelisayo ngithabo kancube.
Le yisitulo 7 nesakaza eZimbabwe sizasiphuma ngapha iVoice of America eWashington. Wezemidlalo intatheli yethu yezindaba yezemidlalo uJoseph Njanji usethulela ingxoxo ayenze lo owaye ngumdlali weqembu le-Islanders Football Club u-Alexander Kurula Maseko.
Maseko ngomunye wabadlali beqembu le-Islanders abalodumo loba nje sekule minyaka eminingi. Wayekela umdlalo wenguqu ube yingxenye yeqembu le-Islanders lodumo elihluphe ngeminyaka yama-1980s, kodwa uthi ekuqaleni wayethandabuza ukuyalidlalela ngoba ngesikhathi yena esiyadinga umsebenzi kulo ngo-1983 kabazange bemqhatshe.
Within that year uvityake wayehamba kumalowa divisions echika amaplayers, so bangibona mina ngokutya kwabadumo wathi khona hayi umuntu nasiyamfuna. So now umuntu wayesikotsha kuluzeni uGarage Vikings uyabuya uyangitshela uyangitshela hayi Islanders ziyakufuna ngathi hayi atsho zinto zobuntwana kudala bamfunelani mina ngahamba ziyatraina phana bangabangixosha manje bangifunela. So just that was challenging. So I said no, hamba uyozama laphana izinto zizoba right. So yikho lapho engasuka sesiyajoyina ke Islanders. Ukujoyina kwami Islanders guys ngathiwa ngathengwa nge-$500. Then it was a lot of money, 10% yena $50 yengayiphiwayo.
UMaseko uthengwe liqembu le-Islanders edlala phambili, kodwa kuthe ngemva kokulimala kukaDouglas British Mloyi wadlala emuva ube yimvimbi yeqembu le-Islanders ethenjiweyo kwaze kwafika umnyaka ka-1989 lapho asuke wadlalela iqembu le-RNT esigodlweni iHarare. Abalandeli beqembu kabazange bakuthakazelele ukusuka kwakhe, bamthuka besithi udonswa ngamakhala ngunkosikazi wakhe.
Baba nesikhathi lapho engasuka khona sengumuntu njani. Just to spray to beans. Abandebele bazithi kona hey yabona lichona lelana selithatha uMaseko manje sikulaleli team babu isikhathi sakhona lezi. So ngase ngifuna ukukhuphuka nje just to do something different. Ngase wangadlala e-Starring team. Nxa i-team ibuyizodlala eHarare ngangihamba nje yababona. Angibabona laphana then the next thing omisi disibebuye bedaye ngizothi akubuye. Hayi ngadlala kuphela one season. Baby 1990 sasesiwinile.
Uphinde wabuyala njalo esigodlweni uMaseko esethwele umsebenzi kwenye inkampani khonale njalo uthi ukubuyela kwakhe kwadala ukuba agcine ethiya iqembu le-Islanders ngoba engasadlaliswa.
Ngaphinda ngabuyela back eHarare sengithola umsebenzi. Ubuyela kwami eHarare laphana babe singasamfaki elokuzini ethimini like usual. Ama-supporters athi nakhona no Maseko umuntu wena angekaya ndawo. So Maseko kumele atraine ngapi eHarare. So kusenzakala khona kwana uRoy Barreto wasn't happy about setup. So I remember the game yangenza ukuthi ngizonde kakhulu. It was a game sesiyadlala eThanganda basishaye 3-0 kuwila te 8 mina ngihlele ebhenji ngadlalanga. So by then kule game esayidlala eGweru kwabuya iscout esasizobesaba decide ngihamba ngale one week ngiyabona ukuthi into zinjani. Hayi ngathi bafika bajabula kakhulu. Hayi ikho lapho kwaqala sokusenzakala ngama transactions. The reason why i-transaction yakho neyayizani yaphumelela is because nami ngase ngasadlala ama games according to indlela engangiyifuna.
UMaseko uhambe kwele South Africa wadlalela iqembu leMamelodi Sundowns kwaze kwafika u-1996 lapho athatha impentsheni ngemva kokulimala idolo. Esuka lapho waba ngumqondisi wenkampani yenza okwamakhalekhukhwini. Kulezi nsuku uphatheke kunhlelo zokuphathisa abadlali bakule Zimbabwe abasadlala lasebachiya umdlalo wenguqu kwele South Africa. Ngiyimele iStudio 7 koBulawayo, nginguJoseph Njanji.
So akholo Joseph Njanji olivalise moyeni mthembo sithemba ukhiphe sidube kodwa singakayihlukani nakho phela akade kukhona namhlanje wakucela sisi eliphansi ulikhokhelwa ngumnumzana Jameson Timba bathi kuyangizwa ukukhethwa komnumzana Washman Ncube lo mnumzana tenda ipiti ukuba akhokhele ibandla leli ngilale zulukandaba.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.